Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 kuNhlolanja 2024 ngudabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, oyemela izengeza West edelele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla ophunyike ukuyahlala ejele okwesikhathi eside ngoba uMandlebe ecelene isigwebo sokuba ayepika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Abalela amalungelo oluntu baya kusola okwenziwe ngamapholisa esikoleni se-St. Faith High School lapho alumise izifundi ezikade zitshengisela zikhonana ngokukhweza okwenhlawulo zesikolo ngezinja. Ukulwisana kuyaqhubekela phambili kumalunga e-TCC asekela ozithi nguNobhala jikelela waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu, njalo sokuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Oyemela izengeza West edalele parliamente umnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala njalo ejele ngoba uMantshi ebeke eceleni isigwebo sokuba ayepika okwenyanga phose ezilichumi 9 months. Phezu kokubekwa eceleni kwaleso sikhathi sokuya entolongweni, uSikhala uphinde wahlawuliswa amadola eMelika angamakhulu amahlanu i-$500, kubika umlondolozi Ndlovu.
Amagqwetha nabalwela ilungelo loluntu bathi isigwebo esethulelwe uSikhala asibamangalisi. UMantshi Ferris Chakanyuka akazange azihluphe ukulandela inkuthazo eyenziwe ngamagqwetha kaSikhala ukuba athole amacebo edayela phezulu ele High Court andubana ethule isinqumo sakhe. Igqwetha likaSikhala umnumzana Harrison Nkomo uthi uMantshi uFerris Chakanyuka kakhuluma ngalutho ngomthetho obizwa ngokuthi nguSection 31 of the Criminal Law Codification Reform Act owesulwa engalweni zemthetho kulandela ukukhonona okwenziwa ngabasebenzela iphephandaba leZim Independent uConstantine Chimakure lo Vincent Kahia okwenza ukuba idayele High Court lithi umthetho lo kawulahlwe. Kulabanye njalo abagoqela intatheli izindaba umnumzana wophothi ngono abake betheswa amacala afanayo. Kodwa igqwetha elikhulu likahulumende uJustice Uladi uthi umthetho lo waguqulwa ngakho ke kulungile okwenziwe lidale likaMantshi. UNkomo uyakwala lokhu.
A law that was nullified by the Constitutional Court, the highest court on the land, in 2014. That notwithstanding, the magistrate proceeded to pronounce a sentence, and Job Sikhala has been sentenced as follows. 9 months imprisonment, wholly suspended for 5 years on condition that he doesn't commit a similar offense within the specified period. Further to that, he has been ordered to pay a US dollar fine, $500.
Ingcwethi kwezomthetho oligqwetha umnumzana Fanele Ncube uthi kuyadanisa ukuba uMantshi kazange azihluphe ngokukhangela inkuthazo yamagqwetha.
Ukwehluleka kwamajisti ukulandela lokho kwakhulunywa ngamaluya kuveza ukuba umthetho welizweni leli kawusalandeli.
Kodwa elinye igqwetha unkosikazi Siphiwe Dube uthi uMantshi ulandele umthetho.
Loba nje omajistrate belakho ukulandela lokhu okuthiwa ngamaloyazi. Umajistrate kulolu daba usebenzise amandla akhe walandela umthetho ngendlela awubona ngawo.
Iningi elisekela umsebenzi owenziwa nguSikhala lithi kuyadanisa ukuba uSikhala utholakale elecala. Umnumzana Comfort Ncebe yenkosi Mpofu ngomunye wabo.
Icala agwetshwe ngalo alikho, njalo icala yalelo lakuthengiswa lokuba alikho e-High Court.
Ilunga le-ZANU-PF Central Committee umnumzana Mabutho Moyo uthi udaba lukaSikhala alulani lebandla lakhe.
Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa yi-ZANU-PF ethe hayi
lokho nje ibandla lezwane PFC kujwayele asonto esingathona siziginqisa ngayo kumbe sithi chitha isikhathi
lokho kusekelwe ngumnumzana Ziyambi Ziyambi umphathi ntambo zemthetho kuhulumeni weZimbabwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abalela amalungelo oluntu sebesole ukulunyiswa ngezinja kwabafundi besikolo seSt Faith High School eSerusape eManicaland ngamapholisa izolo ngesikhathi ebetshengisela bekhonona ngokukhweza kwenhlawulo zesikolo. Omunye wabantwana laba ubikwa elimele kakhulu enyaweni. Amapholisa athi asaphenya lolu daba. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela iAmnesty International Zimbabwe, ATUZ, lenhlanganiso yezifundi ezinaso lazo zikhuphe imibiko zisola okwenziwe ngamapholisa lokhu zisithi kwephula imithetho yelizwe. Uhlazelo ludaba iStudio 7 ixoxa lomunye wabakhokeli benhlanganiso emela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, umnumzana Munyaradzi Masiwa.
Into engani iyasikhathaza nxa sikhangela ukuthi amapholisa asebenzela uhulumende bayekela izinja zisiyaluma abantwana esikolweni. Abantwana laba ababanganga umsindo, bebengekho violence. Abantwana laba vele bebethengisela ukuthi hayi akuhambi kahle lapha esikolo. Siyacela ukuthi imali zama-school fees ziyesiswe njengoba bona abazali babo bengakwanisi ukubhadala imali lezi.
Sikhangela ilungelo labantwana elokutshengisela kanye lelungelo lokuthi bathole imfundo. Lokhu kutshoni konke lokho kwenzakala?
Lokhu kuyatshengisela ukuthi siyabantu kuhulumende abangela abantwana abafunda eZimbabwe. The bulk of abantu abakuhulumende balabantwana abafunda phesheya ngaphandle kwamazwe okwelizwe leli. So siyabona ukuthi babalandaba lodubo oluhlangana labantwa bethu lapha eZimbabwe. Sibona njalo ukuthi nxa uhulumende esenza amapolicy uyiphansi ukuzokonsulta abazali, ukuzokonsulta ababalisi, ukuzokonsulta even bona abantwana.
So kungenziwa njani ukuthi kuqedwe lolu dubo?
Luqedwa nxa kungaba le political will kuhulumende. Uhulumende ngahlala phansi ethi siphambanisa loku laloku laloku singakulungisa njani. Egenuine uhulumende engabuya kuzokonsulta, ukuzobuza ababalisi, ukuzobuza abazali, ukuzobuza abantwana ukuthi lifuna imfundo enjani, lifuna ukufundiswa njani, lifuna ukufundisa njani lina matitsha. Singaqeda udubo nxa kungaba neconsultation phakathi kwethu.
Umnumzana Munyaradzi Masiwa ngowenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe limuze exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amapholisa aqhubeke ephenya udaba lokudutshulwa kwabantu emkhosini okujabulela ukunqoba kweqembu lomdlalo webhola leMelika eleKansas City Chiefs emncintiswaneni nomkhulu oweSuper Bowl izolo. Kulomuntu oyedwa ofileyo kwalimala abangamachumi amabili kulesi sehlakalo. Kubotshwe abathathu kodwa injongo yokudutshulwa kwabantu lokhu ayikaziwa okuyikho okudingwa ngamapholisa. Njengeminyaka yonke iqembu eliyabe linqobe kunkezo yeSuper Bowl liyenza umcimbi obuthanisa inkulungwane zabantu abafola esitaladeni bejabula. Kodwa ngolwesibili imfanekiso yamavidiyo itshengise abantu abaningi bebaleka kuxokozela ngemva kokukhala kombhobho. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
ukudutshulwa kwabantu sekukhanya sekuyinto yansuku zonke. Kuyadanisa ukuthi irally engangele Kansas Chiefs sebe after 3 pitting sebe wine iSuper Bowl izilandelana. Kuthi kungaba khona ongafuni ukuthi afike ephakamise ama-celebration. Uma ukunanzelela nje lapha e-America, it would have to be umuntu ovela ngaphandle. Kukalutshwana ukuthi edorobheni ohlala khona okule team edlala khonapho, abantu bakhona ubazondo ukuthi mhlawumbe sithini ubadubule. But lakho interfilizi indaba azikasi-information kakhulu ngabantu laba. Usually sesizwe ngama-affiliations abo ukuthi ngama-right wing kumbe ama-left wing kumbe ama-Nazi. Sesizwe lama-face group abo, you know, lezi zinto abazibhalayo ama-manifesto. Lapha asikezwe i-intention isihloso ukuthi kade everything points to i-right versus left, kodwa asikezwa. At least mina angaboni ukuthi abantu laba what was their persuasion. Abantu baphonga ukuphazamisa izigangi kumbe kube yikwini.
Khona ukutholakala kwezibhamu ukubona njani njengoba sizwa kuthiwa umuntu uyenelisa lokuthi athenge umbhobho ku-internet?
Isibhamu sigcwele la e-America. Isibhamu sinjengemota. I-gun industry lapha e-America is too big and too powerful. Umuntu nguye ophakamisa isibhamu adubule. We've heard that abantu bethi, but then why kusiba khona? Kuyefanana latekhaya labantu abasubusayo kule uhulumende kodwa kabayenzi kabakusebenzisi kuhle, you know. It's what umuntu does. There's a saying it's better to have it and not need it than need it and not have it. Isibhamu is one of those things ukuthi mhla sifuneka umuntu sokuqekezela uzasifuna khona lapho those 2 seconds. Laba abayizigangi hayi sebabona ukuthi bayizigangi, but i-gun culture in America is just too ingrained ukuthi beyikhuphe ebantwini. Njalo the citizen feels empowered and protected and ilawe awusoze uphumbe ukuhamba nje uphunga udelela omunye umuntu laye kasoze aphunga ukudelela ngoba ukwazi ukuthi uthweleni lawo ukwazi ukuthi uthwele. I-gun is an equalizer, so it makes abantu be respected. Laba abagangayo hayi baganga uganga ikhona ukuganga.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi yisizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Ukulisana kuyaqhubeka kumalunga e-CCC asekela uzithi nginobhala jikelelo waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Njalo sekuphume amazwi ama-audio ebulenjini sebethukana lokwethuselana ikakhulu ngoluhlu lwamabizo alabo abakhethiweyo ukuthi babe ngamalunga edala lephalamende le-senate. Ababe kulezi zikhundla baxotshiswa ngumnumzana Chabango. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 ukuxoxa legqwetha likamnumzana Chabango umnumzana Ngqobani Sithole endaweni lonkosazana Soneni Moyo othi kwakufanele angene ephalamende njalo ongomunye ozwakala esola abanye kuma-audio la. Nguye osungula lingxoxo.
Engisolayo ukuthi sekuyenze ngendlela ekade sisola ngayo uChamisa. Otherwise uChamisa engxenye okwengcono kakhulu. Laba sebeyenze okudlulisileyo bazenzela ngendlela abafuna ngayo, bangasikhonsulti lathi njengama-double candidate. Bangakhonsulti uChairperson kungabazisayidela ukuzenzela bodwa.
Mnumzana Sithole, ungathini ngamabizo la matsha akhethiweyo?
When izinto eziziqalisa kade kulama-consultations akade senziwa. Of course ama-consultations lawa angabe engayinkludanga yena umama njengoba esitsho, kodwa kulama-consultations ayenziweyo kulezinqumo ezenziweyo ama-decisions la asebuyile abuye as a result of u-interim secretary general we-CCC e-consultile u-CCC ufakwa amabizo wona lawo. Going forward I think la njengo-advisor in the legal fraternity ngabe ngisithi bayi-includeni osene wesoneni ngokuya kwesikhathi, because it must be a collective decision eyabantu bonke.
Ungasitshela mnumzana Sithole ngoluhlu lwamabizo olwaqalisayo ukuphuma lolwesivili?
Wonke ngokuma kwawo as I speak right now. Kodwa engikwaziyo ukuthi wena lana amabizo akula amabizo ajintshwayo and from the instructions that I got ukuthi amabizo wona lawo ayevele khona yohambayo kodwa kwazi ukuba labanye abantu abacabanga ukuthi kufuze babe mbaxandile batholakale bekwenye indawo njalo bekwenye indawo labo yibo engikwaziyo ukuthi bazokuba ne-consultation futhi amabizo lawa abiswa ehofisini ukuthi yikho lokho sokuthetha indawo is it legal ukuthi kuhambe ngendlela yonaleyo sakubona kufanele ukuthi hayi nxa umuntu ezimbaxambili kungakubambudika kula ngenye indlela kufuze kuyikhona kokukhona
nkosazana moyo uyamuzwa lapha umnumzana Sithole ungathini ngakutshoyo
bona kutsho bazenzela bebodwa thina sasingasatshelwa lutho okwamalisti engikhumbulayo ukuthi amalisti ayihambile kwakulamalisti ayi-2 amalisti engi-2 angizange sibe kwazi ukuthi eyinye ye-2 yangikhona yiphi sikhona esikuzwa-ke sokuphuma-ke kugazethi nge-Friday ukuthi hhayi yibo laba bantu abakhethiweyo kusho ukuthi bona bezikhetha bebodwa thina singazi lutho
Mnumzana Sithole kambe ukuthi ngabe kulungiswa njani lokho
ibandla liyabuya lizakhuluma ngendlela okuze libanjwe ngayo umama kangeka complain just because yena utholakale esephandle okuzitholakale lasakhozakwana she must be part of the leadership she must be part of the decision making yinto okomplainwa ngayo okwenza ukuthi kube lento yonke le esenzakala yikuthi kwaba ne-leadership vacuum kuthi kusile isile sokuyi-cult so to speak ngakho-ke all those things have to be reversed abantu batholakale besenza ama-decisions beconfronte i-problem ekhona elizweni as a unit ngoba ukuthi abantu babehlala belokhu bekhombelana imini akwakhi isizwe so umama nxa elento akukhonona ngayo kumele ukuthi ai-engage interim secretary general babuye beyimgumba
ungathini ngalokhu lakhulumisana yini la umnumzana
qiniso sibili ukuthi kwakufuzeke kuxoxiswane uchaba ngivela sizange nje sihlale laye phansi sixoxisane bese kulamagrupu vele angu-2 ibikhokhelwa nguye yena uchaba ngesayidini labo thina esiyithi esaqala into leyi layo uchabango lamadabu candidate salashela le khathana le akuyese phansi kukhulumiswane kuzwane ukwenzela ukuthi abantu labo besilandele ngendlela eyiyo ngoba khathesi kunje abantu vele bayacomplain ukuthi uthole okuthi omunye umuntu ofake kwilisti yona la akula muntu vele omthandayo lapha ahlala khona ngezizathu ezithile abantu bayawona phela phandle la so yikho besicela ukuthi ngabe i-SG iyayehla layo phansi abuye sikhulumisane njengokuqala into yona le esayiqalayo yama-double candidate
kodwa ubona ibandla leli liqina yini njengoba sizwile kuma-audio zaphumileyo ukuthi bekungani kulokwethuselana lokufuthelana lokusolana
hayi mina ngibona zisa kwalo ibandla le-TPP alisayiphambili selifile selivulele kudala ngabantu bona abayibo abazithi bona bafuna izikhundla so yibo ababuyileyo batshelela usengeza eceleni bathatha into le rayita kwelinye izinga le singalaziyo ukuthi lizinga elinjani so i-TPP vele kasekho lapha koBulawayo
kodwa ubona ingani kule kusasa yini kuleli elikamnumzana Chamisa sibonile umnumzana Siziba lo mnumzana Chivaya behamba beqoqa abantu
lawa umnumzana Chamisa engayekela i-dictatorship hhayi engakhokhela kuhle ibandla lakhe but engabe lokhu econtinua ngakhona lokho akwenzile hhayi lalo aliyindawo ibandla lakhe
lo ngumnumzana Nqobani Sithole igqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabango zithi ngunobhala jikelelo we-TPC ubexoxa indawo enye lo nkosazana Soneni Moyo owebandla le-TPC
Zimbabwe
okwamanje wothi sizwe udaba luveza imibono kahulumende weMelika
i-United States ikhangelele ukwamukela abangane bayo bomanyano we-NATO eWashington ngesikhathi sehlobo emkhosini wokuthakazelela ukusungulwa kwe-NATO eminyakeni engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 edluleyo kutsho umeluleki kugatsha lwezomvikela olwe-national security umnumzana Jack Sullivan ekhuluma emhlanganweni lentathelizindaba esigodlweni se-NATO usullivan wengeze wathi umhlangano lo uzaveza iqiniso lokuthi umanyano weNATO mkhulu uqinile futhi ubambene ukwedlula ezikhathini ezedluleyo. Udaba olumqoka oluzahlafunwa emhlanganweni weNATO lo eWashington ngoNtulikazi ngolokubambana kwalumanyano ekusekeleni iUkraine, kusho umnumzana Sullivan. Wengeze wathi uPutin ubelokhe elethemba lokwehlukanisa lumanyano, kodwa namuhla sizwile futhi ukubambana okuqinileyo okungakaze kuzamazame kusukela kuqala lokhu kuhlasela kweRussia ngobudlova eminyakeni cishe emibili edluleyo. UPutin ubekhangelele ukubona usekelo lwethu ludeda. Namuhla ngizwe izithembiso ezintsha ezivela kumalunga eNATO asekela ngokubambekayo abantu baseUkraine abalesibindi abalwela ukuvikela ilizwe labo. Mayelana lokubambisana umthwalo, iMelika ikhangelele ukubona amalunga eNATO amanengi egcwalisa isivumelwano sokubhadala isilinganiso sokubili ekhulwini i-2% semali yokuxhasa iNATO. Olunye njalo udaba oluzakhulunywa emhlanganweni weWashington ngolwendlela yokuqinisa ingatsha ezibumba izikhali zokuzivikela ukuze sandise ukukhiqizwa kwamakhono abalulekileyo, kutsho umnumzana Sullivan. Wengeze wathi futhi akukho nje mayelana ngezinombolo, kumayelana ngemihlobo yamakhono okudingeka sitshale kuwo, ngoba impi le eminyakeni emibili edluleyo isifundise ngokuguquka kwendlela yokulwa kusetshenziswa indlela zakulezinsuku i-technology, futhi iNATO kufanele ihlale iphambili kulokho. INATO isiqalile ukujulisa ubudlelwano bayo labangane bayo emhlubulweni we-Indo-Pacific, kuchaze umnumzana Sullivan. Lokhu akukho mayelana ngokuletha iNATO e-Asia, kumayelana ngokusebenzelana ndawonye labalomqondo ofanayo e-Indo-Pacific, kungxaki ezithinta umhlaba wonke ezifana lezobulembu, i-cyber security, ezomnotho, ukwanda kwezikhali zembubhiso eze-nuclear, lokusebenzelana ndawonye kwe-Russia, i-China, i-Iran le-North Korea, phakathi kwezinye izindaba. Abacebisi kwezomvikela abavela ku-NATO baphinde baxoxa ngesimo se-Middle East, okugoqela ingozi elethwa yi-Iran ekuzinzeni kwalumhlubulo kanye lombono wendawo elokuthula ephumelelayo exhumeneyo. INATO ikhangelele ukwamukela iSweden maduze njengelunga lesi-32, kutsho umnumzana Sullivan. Umhlangano weWashington Summit uzaqhubeka ngokwakha umanyano wezomvikela lo obalulekileyo njalo olamandla owaziwa ngokuthi yi-NATO.
Velilalele udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Esigabeni sabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana Mildred Nkomazana othenga impahla eDubai ezithengisela abantu labosomabhizimusi eZimbabwe.
Kanti kuyasebenzeka khona ma usabambile sizothi kuyasebenzeka, kodwa akuyona indawo ukuthi ungazitshela ukuthi uzosebenza nomphela. Angeke ngize ngisho kuyakumele ukuthi nje mayekuthi ithuba mhlambe likuvunyela lapho ephoketheni zivuma, kuyakube ngihlakanipha ukuthi kube khona into oyenzayo eceleni. O mayekuthi uyabubona ukuthi hhayi vele ngiyelelisi, njengoba ngiye ngabonisa laphana insimbi zemoto ukuthi uyakwazi ukuzithenga lapha uzihambise ekhaya. Ma ungakwazi ukuthi uvule indawo enjalo yokuthengisa, uvule izithuthi empahla nawe uyakwazi ukuthi uphile ngoba yindlela abantu abaphila ngayo. Silokuthola izicelo zokuthi sifuna ama-perfume angaphe, ama-perfume sithi siyawathola bese sithumelele. Amafoni ama-refurbished phone, uma ukuthi bekhona abafunayo siyabathengela futhi sithumelele. Ama-laptop brand new and refurbished nakhona yizinto engiyenzayo. Manje ngitholile umuntu othi uyafuna, ngiyathenga ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu ukutholile. Kumbe zinwele zona lezi ama-Brazilian, Italian, Peruvian, ngiyenza isiqiniseko sokuthi umuntu lokho sikakucelile ukutholile kuye kwafika ezandleni zakhe ngoba kusuke kuyimali yakhe. Ngingashisa sengile eminyaka ngiqale ngo-2020 ngisathengela abangani, ngisathengela uma ngiyekhaya ngiphathela abangani, uma ngiyekhaya ngiphathela abangani. Ngwaya ngaze ngaya ngabona ukuthi ngiyabe ngibathola abanye abantu, ithi nkanisa ukuthi ngithi ngathola mhlambe ihlanzana labantu bese ngiyahlanganisa sengifaka ku-Korea bese ngithumelele ekhaya.
Sizokuthiwa kathesi kula abanye abafuna ama-t-shirts amaningi kakhulu, usithela ngamakushanga lokho?
Yebo, ngilaye ubhuti uqale ngingathi ngemva kokusha kwemibhaha yana ukhona ubhuti engithumelela kuyimali esuke e-South Africa. So saye sathi sixoxa nje esithini uyazi ngifuna i-iPhone angazi ukuthi ubuya nini. Ngithi wawungakazi ukhulume ngoba sihleli sihlangana mangifike. Okwamanje sengizobuya kuminyaka ozayo ngoba sengiphuma ekhaya ngekakade. Wasethi kulungile. Ngase sithi ngaphandle kwayo yodwa zikhona ezinye izinto engingamtholela zona ezithengiswayo ngoba ngijwayele ukuthi ngumuntu othanda into zebhizinisi. Wasesithi yazi ibhizinisi yilize lesibongo sami. Wasethi ngizokuxhumanisa-ke nabanye njengoba imisize manje kwatha, ngike ngixhumanise nabanye mhlawumbe sebengakhona ukuthi bezame ukuthi-ke khompele izinto eziphuma e-South Africa bhotwana ke ziphuma ngapho babone ukuthi iqalisa injani. Yikho-ke ukuthola kwami ubhuti yena loyo ofake ikoda benihambe benempahla ebezihambile ezinye zazisiye ekhinoy kulomunye ukuthi olesitolo lapho ithengisa impahla. So lami ngase ngifake ezami abo-handbag nezinye nje izinto ezimbalwa nje ezazikhona ngase ngithumelele. Zithe zifika wase ngifakele umeseji ukuthi akula yini into oyithumelileyo yokuthengisa. Ngathi yebo, ingabi kukhona izipa zikhona. Wasesithi zikuthi ngamlayela wahamba wazithatha, hayi kisho ukuthi wazithanda. So ngemva kokuthi athengise lezi wasesithi mbone ngathi sekumele ukuthi yinjalo sivele sisebenzisane. Kube la masamashethi engiwathumeleyo nomunye layo ubhuti futhi naye ngakithi kulesitolo edolobheni phakathi koBulawayo.
Unkosazana Mildred Nkomazana ngothenga impahla kwele United Arab Emirates ezithengisela osomabhizimusi labanye abantu kwele Zimbabwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseDubai. Okwamanje wothi sizwe imibono yabanye abalaleli beStudio 7.
Studio 7 njani balaleli nabasakazi? Hawu, ngithanda ukukhuluma ngobaba lo u-Angliston Sibanda lo. Halo, yena akaziphumele nje egceni ukuthi hayi mina akunapolitiki engiyihlazelayo, mina ngikhulumela iZANU-PF kuphela, kuthi hayi nayilisela njengabanye.
Litshona njani basakazi? Ontunga nabojongi uyatshona basakazi. Sele sibulele ngokusikhiphela iprogramu yekuseni le. Hayi, libatshele ukuthi abantu ithi iprogramu yekuseni bayifuna. Iprogramu yekuseni kayiphendleli. Hayi, abasakazi. Ekuseni lanakaningi sesibale sizungu vele ekuseni kakhulu.
Sibuyekele inkundla. Silitshona njani basakazi? Hayi, u-Angliston Sibanda namhlanje uhle wacaca, ucacile mpela ngendlela obekhuluma ngakhona ukuthi hayi sikhulumele sezano le. Sicacile mpela vele akusasethusi. Sihlala sisitsho thina sithi undoda lo sikhulumele sezano lo. Namhlanje ucacile mpela ngoba yonke into eyenziwa yizano uvumelana layo. Sikhulumele sezano le.
Salibonani ku-Studio 7 njani lonke basakazi labalaleli abalaleli abahle abasakazi abahle. Mina ngithanda ukubonga lina kini basaka elisethulela indaba ezinhle ezijulileyo, indaba ezilohlonzi. Untungamile Kompana, kuChris Gande, kuGibbs Dube, kusithandekile Mhlanga, siye kudabo kancube khona phana. Ya, zimnandi indaba zenu.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho abesifazana baxoxa khona ngendlela ezithiyeneyo abangasebenzisa ngazo ukuthi baziphakamise kwezamabhizimusi. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Oyemela izengeza West edalela eParliamente uMnumzana Job Sikhala namuhla uphunyuke ukuyahlala ejele okwesikhathi ngoba uMantshe beke eceleni isigwebo sokuba ayebika ngokwenyanga ezifika 9. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.